Siyabonga Gibbs Dube. Salamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende ayisoze zihole kuyona le inyanga kodwa sesizahola ngenyanga ezayo.
Sokhathezi kakusabhalwa. So lokhu ingavele enkulu lapha sikujuni vele isebenzi kazikwazi ukuthi ama-paid days ayabe enenda. So yinto vele siphakathi kwayo.
Kambe inhlanganiso yetajamuka ijongeni.
Umkhankaso wokuthi umongameli welizwe uthembe njengoba kumzabe asuke achiya akaphumule sekulesikhathi ngifuna ngami 2018 ukhatshana kakhulu ilizwe liyabhela.
Izakhamizi zakoBulawayo sezithandabuza ukuthi uhulumende ufuna ukwakha umuzi ozahlala abasekeli bebandla leZANU PF kuphela na. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulembiko ethunyezelwana kumakhale kukhwini ethi amalanga eholo lalinyanga elamatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende asefuqelwe phambili aya kunyanga ezayo. Lumbiko ovela kuncwadi ethiwa ilotshwe ngumnumzana W.L. Manungo, umsekeli kamgcinincebo wogatsha lwezemfundo, uthi amatitshala asezathola iholo lawo ngenyanga ezayo mhla ziku-7. Imizamo yokukhuluma lomnumzana Manungo yehlule. Kodwa siqhume umkhokheli womanyano we-Apex Council oyiwo oxoxisana lohulumende ngodaba lwezeholo, umnumzana Richard Gundane, othi bebengakayitholi limbiko. Kodwa uthena bavele bayakhonona ngokungazi ukuthi kahle kahle ilanga leholo linini.
Indaba yama-pay dates le yindaba esihluphe kakhulu. So khonapha umnyaka uqalisa umnyaka lowa-2016 ube ungumnyaka vele onzima ngoba i-pay day iyafika abantu bengakwazi ukuthi bazathola imali nini. Antsho into esijwayeleyo ukuthi i-pay day kumele ibhalwe ku-payslip. I-payslip ekaMeyi kumele ukuthi ithengise abantu njalo ibacasisele ukuthi i-pay day kaJuni yabe ikhona nini. EkaJuni layo ibuye ibacasisele ukuthi i-pay day kaJulayi yabe ikhona nini. So khathezi kakusabhalwa. So lokhu yinkinga vele enkulu lapha sikujuni vele isebenzi kazikwazi ukuthi ama-paid days ayabe enenda. So yinto vele siphakathi kwayo esidibene layo ukuthi siyisebenze ukuthi uhulumende akulungise khonokho ukuthi kanti kuthonxa abantu bezisebenza bengakwazi ukuthi imali bayayithola nini kutshona. So yinto ephambanisayo kakhulu isebenzini ngoba umuntu nxa esebenza uyabe esebenza ekhangelele ukuthi uzathola inzuzo yakhe.
Manje pho njengoba lokhu sekwenzakale okwesikhathi eside, selike lakhulumisana yini lo mqatshi?
Ye, siyakhuluma labo ngoba yilo umsebenzi esikhombane nawo. Siyakhuluma labo sibili kodwa bona babe lokho beqasha bekhuluma lokhu lalokhuyani. Abakukhulumayo yebo bangakukhuluma besithi kule nkinga zokuthi imali ziyazi zingatholakalanga ngesikhathi soneso. Kodwa kumele kuphela ukuthi ama-pay day abe khona awaziwayo njengoba vele bawafuqa ama-pay day bewasusa kuma-16, 16, 17 aya ku-26, 27. Khonokho kube kufanele ukuthi balokhuze balungise into yabo ukwenzela ukuthi izimali zibe sezifumile njengoba bantshintsha le 2 weeks kube sekumele khathesi ukuthi bakwanise ukuthi imali leyo bayithole ngesikhathi sama-25, 26, 27. Antho akhona ukuthi babe lokho bentshintsha njalo.
Umnumzana Richard Gundane, umkhokheli womanyano we-Apex Council oyiwo oxoxisana lohulumende ngodaba lwezeholo, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Ontanga bamabandla athiyeneyo lenhlanganiso ezizimeleyo abenze umanyano othiwa tajamuka kumbe sesijikile ngesindebele bathwalise nzima uhulumende lezinsuku. Kanti vele bayini ontanga laba njalo bajongeni? sixoxele sikhulumeli sabo umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngokunzima ukuthi eZimbabwe kusolakala kwemisebenzi, kusolakala kwekudla, kusolakala kwemali, kusolakala kwakho konke nje ukuthi zikhonte yokuthola empilweni yabo.
Ya, ungasitshele nje ngamafitshane ngenhlanganiso yenu yona le Tajamuka ukuthi injongo yakwini?
Tajamuka sesijikile inhlanganiso yabontanga abazeqela ontanga abakhokhela ama-political parties labontanga abakhokhela ama-non-governmental organizations labontanga iZimbabwe yonke jikelele nomkhankaso wokuthi umongameli welizwe upresident Robert Mugabe asuke achiya akaphumule kuthethe lesi sikhathi ngasibona ngami 2018 ukhatshana kakhulu ilizwe liyabheba sifuna ukuthi sidinge ukuthi kube nokulungisiswa kwelizwe nokuphazima kwelihle ukuze imililo ekhona ingagcwala indawo yonke kungakawukhuli.
Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso ethiwa Tajamuka, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Imizamo kamphathi ntambo ezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere eyokupha abasakhulayo izitanda zokwakha izindlu kobulawayo isidale inkulumo. Iningi lisithi kuzathola abemandla lezanu PF kuphela. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Bakhala ngathi kuzaba le ndawo ezimbili ngoba okokuqala kuthiwa kuzaba la ma-stands azaba khona esingathi lidorobhanyana elabantu abatsha amayouth ukuthi yalabo kuzanika khona ama-stands amayouth leso kusiba nelinye futhi idorobhanyana futhi okuthiwa lizaba la ma-stands lelo linye wabantu bonke. So-ke le indaba ekhona kodwa-ke nxa sibala amaphepha siyatshela ukuthi izolo kukhanyeli lapho kuthiwa kuzanika khona amayouth kukhanyisile ukhathiyori bekhona ihamba le edelegation yayo nawu-permanent secretary ombizo besiya kwenza ukuthiwa i-ground breaking ceremony. Minister lolo owalapho elokhandi umama usandimolo unisandimolo khaya khona manje. So-ke yikho kuthiwa kuzenzakala.
Manje pho uZulu yena uthini akwesatshelwa na ukubana kungaba lezo mbusazwe phakathi lapha kugcine sokuthola abantu bezanu PF kuphela?
Ye, iphilo libona yini? Kunganazelela yikho phela thina singazela kula ma-local authorities. Siyabe sikhangele ukuthi ama-local authorities kulezi ndaba zoku-allocate ama-stands zokwakhiwa kwezindlu kuya ama-local authorities. Nxa uhulumende engenele le mali kusho ukuthi imali le ama-grant awalezi ngapha ama-local authorities ayekele ama-local authorities azenzile. Kodwa ngendlela yokuthi okusenziwa ngayo sokukhanya ngathi-ke uZulu yesaba ukuthi engxanye lapho kukhanya ngathi sokusenziwa sokuyi-political move ukuthi izanti ezisingazela ukuthi kukhanya ngathi lapha kobulawa yini sehlule ukuthi ibeze le ngxenye yokudla kwawama-election. So kukhanya ngathi ngala ma-stands edolobha elimali esenisuka khona indlela yokuhlakanipheka ukuthi bafake abantu ababezeleke bengabalandeli bezanti ngokunjalo kushitsha ukuthi sokusuka kumalingela 2018 izanti esingaba ne-chance futhi bathola abahlakani bantu bezanu ngalazethu ngathoke ganazela ukuthi okungathi kube njalo kungabi ukuthi into yikubela ukuthiwa i-meeting process leyana ukuthi okukhanya inkali lapho kwama-wadi nama-constituent sebesazi ukuthi bona sebefaka abantu laphana ukwenzela ukuthi bathole amasithi. Singakhona bemizanikevu kulokhu se-2000 lapha kuvoteka zithole amasithi ziyathola kuphela la mahlabe khona kathesi layo iyadonethelwa i-NDCT kodwa kuhayisisi feyafeya siyananzela ukuthi izanti ezisehlule ukuthi ithole amavoti. So-ke uZulu vele uyakunanzela ukuthi hhayi lapha i-move leyasiyejenini kodwa kune-politics ethatha indawo.
Kodwa yena uZulu manje uthini? Uthi kuthathwe inyathelo bani ukuthi kulungisiswe lolu daba?
Kweli singa unanzelela izanti ezingendlela esebenza ngayo ingavele i-decide ukuyenzela ithi yaleyo. So-ke kuZulu kule ndlela ezinye ezidalwe ngabantu. Abanye bathi hhayi nxa kunjalo ama-stands wonke umuntu lawo ukuthi aletha vele inodongo yethu leyo mhlawu. Abantu basambeni abanye bathi abahambeni siyerejista khathe lawo ma-stands. Kodwa njalo abanye bebuye bethi nxa kuyukuthi lawo ma-stands athatha walifaka liqale ngayothola ikhadi lezane abanye babadatele emuva. Kodwa kusiqiniso yikuthi nxa ama-stands lekhona abanye uZulu bathi bona abantu abangaze thatha lawo ma-stands ngoba nxa uzovota uvota wedwa. Kodwa-ke nathi sibe abantu obuzebele ngayo banathela ama-stands kokuqakathekile ukuthi abantu baye khona bana. Kodwa wena uzazi ukuthi so-ke kuyokathi kuloku ikhuluma ezimbili ezijikisanayo ehlangana lazo khande ukushisha abantu becophana becompisana.
Umnumzana Ambrose Sibindi nginobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Abakade bephatheke umkhankaso we-16 Days of Occupying Africa Unity Square badibane lenhlupho ezimbalwa ezigoqela ukubotshwa lokungasebenzelani kuhle. Kodwa bathini ngalomkhankaso? UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba omunye wabasungule lumkhankaso unkosazana Lynette Mdewe ethe akasayi kuqhubeka ephatheka esithi wesabela impilo yakhe esisengozini. Kodwa amalunga alokhu eqhubekela phambili ngawo okubalisa unkosazana Linda Masarira bethi lanxa kubamangalisa lokho kabayikholwa ingcazelo yomunye wabo kusobala ukuthi kukhona ukutshaya amanzi becabangela isandla sabohlangothi lwezomvikela ukubadabula phakathi. Kwasekelwa ngosakhulayo uPride Mkhono ophatheke kulo mkhankaso laye.
Ngakho thina siyakuhlonipha lokho akukhethileyo ngoba vele inhlupheko yizo ezifuqa umuntu ebelapha. Nxa kumbeni kuye seziphelile ulayo ye ulayo iright yokuthi abuyele endlini aphendule nxa esebona inhlupheko zakhe seziphendukile. Thina silokho sikhangelela ukuthi hatshi kumbeni wamethu sele kumbe usesesaba. But siyakwazi ukuthi hatshi yena ube besilaye besenza laye kahle uhamba kwakhe siyakubona ukuthi hatshi igephu ayifuna ukufilwa kodwa hatshi sikhangelela ukuthi into esizakwazi ukusebenza layo inoma ibe ngekho.
Asiyikuphazamisa lesi sehlakalo sokusuka komunye wabo. Umkhono ethi uqhubekela phambili lo mkhankaso abangawo.
Hatshi uhlelo lwasoze luphazamise ikusuka komuntu ngoba uhlelo lobu ngolwabantu abaningi. Asilohlelo lomuntu owodwa, uhlelo ngolweZimbabwe. Thina sonke silapha sizakwazi ukuthi sifike isikhathi sokuthi sizasuka. Kodwa mina ngiyabona ukuthi kuzasala kulabantu ababekhona. Abatsha bazafika bethi hatshi uhlelo lolu luhle for iZimbabwe yonke. Hayi asilohlelo lomuntu oyodwa.
Abaphatheke kulo mkhankaso bathi kulihlazo lokho okulotshwe ngelinye lamaphephandaba akuleli ukuba bayadonselana kubangwa usizo lwemali ephiwe abaphatheke kulo mkhankaso wokuhlala lokulala endaweni yokwejisela e-Africa Unity Square okwamalanga alichumi lasithupha 16 days and nights of occupying Africa Unity Square njalo lokuba basebenzelana labamabandla ezombusazwe aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula udaba lokuswelakala kwemali elizweni sikhangela ikakhulu emaphandleni. Sixoxa lo Councilor Maria Ndlovu ngaward 20 kwaChief Ngalakatha eNkayi ukuze asichathisele okwenzakala esigabeni sakhe. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo ma. Hayi, imali iyathupha ngoba abantu bayakakhulu laba bamaproject abanye bakunasa bayachitha izikhathi eziningi besiyadinga imali. Imali kuthiwe kayitholakali lizabuya ngolwesibili lweziki ezayo, libuye ngolwesibili lweziki ezayo. Ah, abantu baze bagcine bengasakwazi okumele bakwenze.
Alitsho waphi ama-projects?
Ama-projects esikuwo yilawo awezingadi. Njengokuthi sithelezela ngezibhorane, amadamu vele kasilawo. Sithelezela ngezibhorane, izibhorane zihlala zisile, zile breakdown. Kodwa kumele ukuthi ngomuzi ngomuzi sikhiphe amadoli ukuze izibhorane zivuke, sithelezele. Esikuthelezelayo kwangikhona siyalima imbhida. Imbhida yaswela umuntu oyithengayo ngavela kula muntu olemali. Oyathi ukuthengele kumbe ngothenga ngegalane lo mumbu nxa kulaba abangani badobhile.
Ngezinye indlela ukungabi khona kwemali lokhu kwenza inhlelo lezi zingaqhubeki kuhle.
Ye, kwenza into inhlelo zethu zingahambi kuhle ngoba phela into yonke ukuze ihambe imali ngoba amasisi sithenga ngemali. Ukuze silime sihlanyele isibhorane silungiswa ngemali ukuze sithole amanzi ukuthi sithelezele. So nxa uyabungela imali into yangikhona yonke kayihambi kuyama.
Manje kuyini elikwenzayo khathesi ukuthi liphumelele kulokho elikwenzayo? Lisamelele yini?
asimanga siyaqhubeka ngikhuluma ngisenze nje khathesi abantu babhizi basezingadini khathesi ufoni wenze nje ngisengadini khona siyathelela imbhida siyaspraya senzani kodwa-ke imali kayikho ngoba thina besilima sithembezela ukuthi sizathengisa thengele abantwana amabhuku badalele into enjane sikho imbhida sithengise sizama ukuthi sihlanganise imali kuthi laba babuya bezothengisa amabele sithengele abaselo labaselokazi kodwa sokukhanya kuyasikhama ngoba imali kayikho
khona kunjani emabhanga lapho nxa lihamba lakho kule ndwendo ezinde yini bona abantu batshelwane
lokho ungakukhulumi kuyaphiwa amakhadi kuthiwa kungafika ku-27 kumbe kukolakhe 7 kunqaba kuphiwe 27 kuthiwe imali izaphelela la kwebe kungafela lutho ligijime lithi liye posti kufike kuthiwe kuyaphelela la ligijime sokuze kungani kuncedisa phose le nkantini emaphoyiseni ukuthi abanye bayezuza ngakhona abanye bazuze komlozi kodwa-ke kuyahlupha vele kwebe lokho kuthiwa libuye ngolwesibili libuye ngolwesibili imali ivele kayikho
ye ngamabhanga wodwa lawo yini kumbe lezitolo lazo ziyanika imali
izitolo zincedisayo izitolo kakhulu ezingathi zincedisa ngcono kule post office thina kasilabhenki sile post office
manje kuyini elikuthembeleyo limelele kuphela ukuthi mhlawumbe kuzaba ngcono yini sikhangela ukuthi kuyathulwa uhlelo lolu olwama-bond notes lilethemba yini lakusasa
lokho kwama-bond notes uyazi nxa kukhuluma ngakho kuzakwenza ukuthi abantu sibili baphume elizweni baphele bathi du ngoba asoze ukhulume ngemali ukuthi izabhoda khona ibhondi nothi vele iyini thina besivele sifuna idola lona lele besilisebenzisa le randi yona labayi-abhuzayo bekungcono ngoba uZuma lo Obama limali ade besinike yona ibisenza ukuthi siphile lanxa sihamba lathi sizibone ukuthi singabantu kodwa ngebhondi nothi lekhulunywayo futhi angutsheli mangathandekile sosibuyela ku-2008 ikufa komhlaba
kuzwakele sibongile kakhulu kuxoxa lani lisitshela okwenzakala khona ngapho
siyabonga mama
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councilor Maria Ndlovu ka Ward 20 ko Chief Nkalakatha eNkayi. Asibeni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile Mhlanga ube lelanga elihle. Ugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele ebesikhokhela. Amalanga eholo lamatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende asedale inkulumo. Kambe inhlanganiso yetajamuka ingayijongeni. Izakhamizi zakoBulawayo sezithandabuza ukuthi uhulumende ufuna ukwakha umuzi ozahlala abasekeli bebandla lezanu PF kuphela na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Lilale.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.